Salibonani, okokuqala sithi amhlophe kumandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso, umandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry ekade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle, sesikhangele bonke abantu asebefakwe nguPresident abalaqiniso, ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo lokhu kukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelele ukuthi nxa kungabe kuphuma umathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu, engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education, public service, kuye sikhangele i-ministry of education, akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle, ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenileyo, sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi, konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa, ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu ngelalutho, sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit. Nayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo. UMathema uyehlulekile nxa sikhangela izinga lababalisi abakilo, nxa sikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela, noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva ku-PEMSEC education. Umama wasihleka njengababalisi layenalowo kathesi sikhangelela ukuthi nje ngumuntu uvela ku-president's office, ngumuntu ade grunywa ukuthi kathesi nxa usiya ku-education sifuna uyeyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni. Siyabonga.